Iningi lezakhamizi lithi umnyaka ka-2018 ubunzima kakhulu lapho kuqhathaniswa leminyaka edlulileyo. Zithi lokhu kudalwe yikuma manzonzo kwezomnotho osekudalwe ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo kanye lokusilela kwezinye. Lo nyaka iningi lidlale ikhisimusi lingelamafutha ezimota, isinkwa, amanamnede kanye lotshwala. Isakhamuzi seNtalale phansi kwendunamathe uMnumzana Brighton Are uDuduba wababhekane lalo kwamanje lwaqala ngemva kokhetho olugutshwe ngoNtulikazi.
Nawo thi awazi ukuthi into yakhona engizwisisa ukuthi ukuthi into le vele ibi obvious kuya kuma-election ukuthi ngingaweli izanu vele kuzawoma solonyaka, but abantu bakhetha bona ukuthi babiseli izanu basibisele edukweni olufanana nalolo. Ukuthi ngikunanzelele ukuthi asila makhothi lapha eZimbabwe, asila mapolisa, thina simela thina abantu, konke vele kungokwezanu, kuzanulalized konke.
UMnumzana Special Dube Nyandeni uthi kungani kuhle kwezulu sekulethe ubunzima obuphindwe kabili kuzakhamizi ngoba sezibhekane lendlala embi.
Umnyaka lo ngokubona kwami ube nzima kakhulu ose ukwedlula eminye iminyaka, ngoba eminye iminyaka iyayibe nzima kodwa-ke izulu libe khona sikwanisa ukuthi sizame ukulima silime. Manje lo komile sike salima kuyatsha lemfula inkomo lokhu sizidingela amanzi sizigebhela. Hayi, lo ngubona ube nzima, unzima kakhulu sibili.
Esinye isakhamuzi uNkosikazi Mili Mpofu uthi lo nyaka uMangoye belala eziko njalo ufisa ukuthi umnyaka ozayo ube ngcono kulalo.
Umnyaka lo ngalesi sikhathi esikiwo sibuhlungu kakhulu empilweni zethu. Hayi, sifisa ukuthi kube lenguquko ngomnyaka ozayo kutshintshe, ngoba lesi simo esikiswe sibuhlungu kakhulu. Njalo lezulu kalikho, siphakathi kwendlala labantwana, ukuthi sibapheni, izinto kazithengeki. Hayi, akwasinzimela kakhulu lokho.
UMnumzana Dennis Moore uthi lo nyaka bebekhangelela ukuthi bazaphila impilo engcono kulandela ukhetho, kodwa lokhu kwethole nzima lalamhlanje.
Izinto sike zoma kakhulu, sike zoma. Besikhangelela ukuthi maybe izinto encane zingatshintsha zibe ngcono, kodwa ngendlela osuke yona kathesi, hayi, kunzima. U-2018 akulanto engathi khona ecacayo elungela abantu. Ezikolo kube nzima, yonke indawo kunzima, ezitola kulanto ekhona. Into ejabulisa abadala butshwala, baswela bona utshwala ezitolo abukho.
UNkosazana Media Sithole Stezi uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende athuthukise ezomnotho ukuze benelise ukuthola imali emabhanga.
Umnyaka ka-2018 kunzima kakhulu ngoba into azithengeki. Besifisa ukubana uhulumende angasilungiselela ukuthi izimali emabhenki sizithole. Abantwana esikolo sanelisa ukubadingela ama-uniform, ngoba khathesi nxa kulomntwana oya ku-form 1 njengami ngilayo, sokuthi ngiqalise i-uniform lesicathu ukuthi ngiza kususa ngusuka ngaphi ngikusa ngaphi kunzima. Imali iyabe ikhona engxenye ekhadini ngilayo, kodwa eshop umuntu uzafuna ikheshi angilayo.
Iningi emaphandleni lonyaka beliphila ngomumbo wokuphiwa osuka kuhulumende. Njalo uNkosazana Annelies Ncube owesibhula uthi kuyadingeka ukuthi bathole impompi zamanzi ukuze balime ngokuthelezela, ikakhulu ngalesi sikhathi izulu lingekho.
Kunzima sibili kule langa elikhulu kakhulu, kule ndlala, size sincedwe yibonaba abama-ulfe. Sithanda ukuthi ngani siyazuza kumbe ukuthi bangasincedisa ngokuthi sebesizenzele, basinikeze ukuthi izingadi zikhona, sizuze okokuthelela, ukuthi sithelele sizuze ukuphila, ngoba sikhuluma ngezenje, sithelela ngamakhanda. So siyabe sifisa ukuthi bangasincedisa ngezinto zokuthelela ukuthi izingadi zande ukuze abantu baphile.
Loba nje iningi lilethemba lokuthi umnyaka ozayo uza kuba ngcono. Iningi labazali selikhala ngokuqonga kwempadalo ezikolo, ama-school fees wona sekonga okumangalisayo. Kude ezinye izikolo sezifuna imbadalo ngedola leMelika. Intengo yezigqoko zesikolo, ama-uniform, layo ikhuphukile okumangalisayo, osekuthiye iningi labazali lingelamathe. Kungenani lobunzima obhekane lozulu uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uphethe isithu zulu kabekezele esalungisisa. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube ngilifisela umnyaka omutsha olithukela.